osokukhona ukuthi izinga lezemfundo lizakwehla njalo. Siyabona ke imphumela ebiliweyo leya elevu kakhulu abafunda abapasileyo ukuthi sithola ingathi inani elithe lapasa laba yi-5,000 phakathi kwe-17,000 okutshengisa ukuthi iningi labafundi bazavela baphinde nxa beza kuthi bakhuphukise ukuphumelela kwabo. So lokhu ngokunye okuliphawu ukuthi ezemfundo ziyehla. Yebo phela ababalisi bemadolonzima basinde ukuthi nalokhu abakusebenzelayo abakuboni sebezebesiya bengathi bayakholwa ukuthi bona ngabanazwa.
Thathe ubaba Mkhula Ncube.
Lapho ngikhona lapho eRupani kukhanya kulesi sikole ngiso lapho igama langula abahamba nje abantwana esikolo. Kodwa akakwinto okwangikhona hhayi akucaci ngoba lamatitsha abuye lokho bebuya nje mbijana mbijana kabashibo labana babuya ngesikhathi eminyakeni yonke ukuthi babuya ngesikhathi esikolo. Okuthi akuyadondisa sibi ngoba yeyi lezikolo zakhona zikhwelile lapha uhulumeni nje lawo uthi hhayi ningakhwezi. Kuyaphikiswana baba phakathi kwesisanasana la imfundo iphansi baba.
Thathe ubaba ke uSibasa Thuma ecingweni.
Hayi abantwana basinisile sibe babuhlungu kakhulu ngoba abaningi bakhona vele kabashaya esikolo sebehlezi endlini uyabhadalela ngani ngawuza kufikela ama-1,000 ama-700 lawo wena mzali ungakwanisa ukuthi uyenele futhi uyitobe kuzobe emabhukwini ayiniform. Hayi abantwana baqinisile kakhulu ngoba bakithi akusela fundo ikhona laphana njalo besiya khona ngale labo bangani bayazuza kakula kuphela kufundiswa abakwenziwayo ngoba la masita phela ayakhala kawo kabasizi bahambe abaye emsebenzini.
Sesilo baba-ke Thandeko Zintimkandla wayengumphathi isikolo khona ngale Gwanda.
Okuyinto lokhu kungathi nje sekufohla nxa zonke ngenxa yobunzima obukhona ngoba lapho khona okwesoweto ka-1976 kwaqalisa akungabi kuthi abantwana nje bapambanisile bebatheni kwakhula kwaze kwafika lapho kwafika khona ngo-1994. Lokho kwenzakalayo kuba yisibonelo ukuthi elizweni leli akulanto eqondileyo, akulanto ehamba kahle, kuza kwenza ukuthi mhlawumbe besuka kulokhu ukubhikisha abakwenzayo okade kugcwele ukuthula kungagcina kumemetheka ilizwe lonke.
Sinobaba-ke uBelief Gawule webandla leZANU-PF.
Into le yebo phela udubo lukhona emadolobheni, abazali baphakathi kodubo, abantwana bayananzelela, abantwana baphakathi kodubo, abazali sele bhadela izimali. Omunye uke wathi kimi ababalisi ngapha emaphandleni kwezinye indawo lapho kulamacimbi khona sebeziyela kuyagola amacimbi beshiya abantwana bebodwa bengafundi. Umzali lo ungomunye wabalisa nje abakhona ezigabeni kade ekhuluma esijondalo. Ngokubona kwami abantwana labo emadolobheni yile qiniso abazenzeli laba abantwana. Angisho ukuthi abantwana abacabangi kodwa ngithi abantwana ukuthi baqoqane benze into ezinjengaleyo kulesandla esithile.